linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba omunye kungumqondisi womsakazi weRadio VOP oseHarare umnumzana John Masuku lapho egciba umhlangano wezifundo lezintatheli zindaba ezisakhulayo zenhlanganiso yeYoung Journalists Association yoja. UMasuku uthi abesifazana akufanelanga besabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo.
Ibangaze besaba, bangaze baba lenhloni labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli, bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu. Lekube nizintatheli zindaba lakho bangaze besabela khatshana, bangaze bathi kwakungenziwa kudala, kodwa akabakuqale bona babe ngabantu abenelisa ukuthi babebika ngamarali, abenelisa ukukhuluma nabomongameli, ukukhuluma lezikhulu ezijiyeneyo. Mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kwakusenziwa ngobaba. Ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi, lani lingakwenza. Labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi bantwana, lani lingakwenza okwenziwa ngabesilisa.
Intatheli izindaba esakhulayo uPascal Madiri uthe abesifazana kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo.
Ya, mina ngibonayo ukuthi abafazi kumele babhale i-hard news, njalo kumele babhale indaba ezibona ngizompolitiki, ngoba yikho lapho engibona khona ukuthi yikho abantu bayalekha kancane. But ngiyabakhuthaza ukuthi babhale, njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani, ngoba yibo abaningi ukudlala amadoda lapha elizweni. So kumele banjani, kumele ba-encourage abanye abesifazane ukuthi njani labo babhale.
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza lokuloba indaba ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seyoja umnumzana Leopold Mnende uthe imfundo enikezwe nguMasuku iqakathekile kakhulu.
Imfundo esithole kumnumzana Masuku iqakatheke kakhulu, especially sisiya kuma-elections njengentatheli zindaba ezisakhula, njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo, lakithi futhi amadoda, ngoba even abesifazana bengazama lokho abakuzamayo ngeke befuzile ukuthi sibasapote, sibe kwathi nxa lo engaqhasa ukukhava ama-events awe-politics singamnceda njani. Laye engethuki simncede ukuthi laye ebekwazi ukuthi siyalingana, into lezi vele ziyafana.
Enye intatheli zindaba esakhulayo umnumzana Kuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli zindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yikuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasaqale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubisela muva umsebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo, ukuthi ngala muntu aqale embuze ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngiyekhava i-event enje. So khona okumbonani into kube futhi lokwesaba, mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona ukuthi ezombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi zicela zilodlakela lani lento ezinjalo njalo.
UMasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli zindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zikhanya zisesaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka opheleleyo njengenjongo yokunceda intatheli zindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezingcitshi ezinkulu emsebenzini lo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.